kuhle ukuthi uhulumende avaccinate yebo ukuthi kube nganeno kodwa kumele ukuthi kube leminye imizamo ngoba ngesilungu bathi bona prevention is better than a cure. Yebo ukuvaccinate ngenye indlela ye prevention kodwa kulama root cause angaka addresswa kangako. Kasikwazi ke ngoba sizwa kuthiwa khona uhulumende uza kwenza ukuthi abalahla ingcekeza kube lamafayini abakhona lanxa nje amanye amafayini akhulunywayo sibona ngathi ngamafayini aqanise kakhulu ngoba ukuthi umuntu angalahla ilitha kuthiwa khona uzabhadala $500 kasazi ukuthi kuya-implementeka lokho umuntu uyayithola ngaphi imali eningi kangako. Sifisa ukuthi kube lokubambana kuhulumende nezakhamizi ikakhulu ekugcedeni singathi yi-root cause loba imbangela ekholela kuloku vaccinate kuphela ngoba singavaccinate amasiweji singaka-addressi ukuswelakala kwamanzi kungaka-addresswa kangikholwa ukuthi singaceda udu siyabe siloku sibhoda sindawo yinye yikho kukhulunywa izakhamizi.
Awekho yini amanyathelo eliwabonayo awokulungisisa lezo zinto okhuluma ngazo?
Kasikaboni imizamo singathi thina singathi kuba lokuba ngcono kulokho kukhona ingcekeza ungangena edolobheni eHarare uzabona ukuthi ingcekeza still igcwele indawo zonke ikakhulu ungakuya kule ndawo Copacabana laphana uyabona ukuthi kule ndawo eziningi lapho kulokho kubuthele ingcekeza njalo ziningi indawo zingagangela emalokitshini kobo kuwazana labo Chitungwiza kobo Highfields zonke zona izana indawo kule ndawo lapho bona khona ingcekeza ilokhu iningi kakhulu njalo ngamanzi sibona udubo lwamanzi lulokho likhona kalukapheli ngoba umuntu angaza vaccinate kodwa nxa engatholi amanzi ahlanzekileyo ukuthi ageze kuyahlupha ukuthi sithi singathi singaluqeda lolu dubo masinye.
Uhulumende uthi kusukela ngeviki edluleyo esungula uhlelo lokuhlaba abantu sebebanengi abaphumileyo besiyahlatshwa baphakamela phezulu kanti njalo uthi lokusabalala kwalomkhuhlane sokwehlile lingakufakaza yini lokho?
Ya kunzima ukuthi sithi inani selehlile ngoba kuseseduzane singazi ngabona singake sithi sike sinike inyanga sibone ukuthi kuhamba njani. Njalo enye into eqakathekileyo ukuthi nxa kulohlelo olunjengolokuhlaba kumele kube le mikhankaso esingathi ngama-education campaign. Ngiyakhumbula lapho kwakwaba nekholela ngabona umnyaka ophelileyo uhulumende wasebenza sibili kwaba nemizamo sibona abezokuhlanzeka behamba emalokitsheni bekhuluma ngodaba lwekholela bekhuthaza abantu ukuthi ikholela singayinqabela njani loba singenza njani ukuthi igede imikhankaso mbona ngathi kulesi sikhathi kayibanga ningi kangako.